Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uEvans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 8 Mabasa 2023 igama ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change CCC lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe candidate selection okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i candidate vetting. Kulaba sola hulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu yeGold Mafia ekhitshwe umsakazo weAl Jazeera ngemva kokubika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kulifilimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni. Kuhlelo abaculi bethu, namhla silomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change CCC lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe candidate selection okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i candidate vetting. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalos Siziva uchasisa kabanzi.
Yethina njenge TCCC lokuthaba kakujabula kakhulu ngendlela inomination process ethambe ngayo ekukhetheni laba bazasimela bengo councilor edalela parliament njalo bazasimela engumongameli ekukhetho oluzayo. Silokujabula ngoba kuphume abantu abahlukehlukeneyo abevela kunhlangothi ezijene ukutshengisa ukuba na le inhlanganiso yabantu ukubona kulabo ntanga kulabo mama kulabadala kulabantu ama different races kulabantu ke abavela endaweni ezijene of different cultures okutshengisa kubana hayi le inhlanganiso yabantu lokujabula kakhulu kulama ovethi kulabantu bonke ke ama generations achiyene ukutshengisa kubana inhlangano yabantu abavela ema church laba chechene abazamela ke inhlanganiso yethu kukhetho luka 2023.
Selingena ku process elithi vetting liyabe lisenzani njalo lizayigqiba nini?
So okwamanje sizabe singena ku vetting process siqala i vetting process yethu ukubana siqhubekele phambili ngehlelo yethu yokugcina yokwenza ama citizen caucus ukubana sikonfirme laba ke abane umnethwe ukuze kugcineni siphume lama candidates ethu azamela ibandla lethu le TCCC.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esixoxe laye eseHarare. Basola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu yeGold Mafia ekhitshwa umsakazo weAl Jazeera ngemva kokubika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kulifilimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni kusetshenziswa imali ezingcolileyo. Ifilimu le isithinte abantu abaningi abagoqela umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe.
Njengoba amaNdebele sitsho ukuthi sizwe elikantulo, okwakuqala okwaphumayo ukuthi uhulumende waphuma ezonde kakhulu ukuthi kufakelwani lo mbukiso weGold Mafia. Okwakusenza abantu becabangela ukuthi uhulumende kade engafisi ukuthi imfihlakalo leyo yazakale kuZulu. Kodwa uZulu ubekwazi lokho. Wathi kuhamba futhi okhuluma emele umongameli Deputy Secretary uGeorge Charamba lapha ekhuluma kuTwitter. Wathi ngisishona wathi saka muchaita say okuthi ukuthi njoba selikwazi manje lizakwenzani. Okutshengisa ukuthi lobo into le kade sizazakala uzu engaze zonde engaze bekwazi ukuthi kuyajontshwa ngendlela enjalo uZulu uzakwenzani. So nxa uhulumende sebuya esesithi usebamba izimali befreeze ama-assets, bevala ama-bank account abantu laba abakhulunyiweyo, Simon Rutland, Low Hubert, Angel Mutsanire, abantu abasakukholwa ukuthi uhulumende kambe uqinisekile, ngoba ekuqaleni vele uhulumende yena kade engasifisi ukuthi kwazakale ukuthi kule ndaba enjalo yenzakalayo.
Manje kuyiwa ngaphi sisuka la, ngoba uhulumende uthi yikho sekwenzile, utshengisela ukuthi ukhululekile yena and uyabopha izigangi kumbe abantu abaphatheka kunkohlakalo.
Esesikwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe selibe lihlazo emphakathini eAfrika, umhlaba wonke jikelele, njengelizwe lapho sebenzi labakhokheli bakahulumende abasebenzelana lamasela ukuthi kutshontshwe igolide elizweni. So lokho yinto uhulumende azama ukuthi ayivale kwi-international community emazweni aphetsheya, ngokwenza nje lokukhuluma izinto eziza yenza abantu becabanga ukuthi hayi uhulumende usezigeza kulelo cala.
Umnumzana Thabang Nare yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye eseBoston khonapha eMelika. Sibuye saxoxa lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF njalo wakwamela itsholotsho edale leSenate.
Abantu labo batsho njalo bathi kuvalwa abantu amehlo, yadanisa ngamazala, ngoba eqinisweni lonke nxa sikhangela asike sithini abantu babekezele babone ukuthi kuyini okwenziwayo ngawona lowo msebenzi osuqalwa nguhulumende ukuthi ujezise labo abatholakala bephatheka kulu daba lolu lwendaba zegold lekusimagla igold loku okukhulunywayo okuphumayo. Ngokunjalo asithini thina sike sibekezeleni ngesiboneni ukuthi kuyini okukwenza okuza kwenzakala. Sinikeni labo abacubungulayo abalandelelayo udaba lolu asebenikwe wona lowo mlando ngohulumende ukuthi badingisise bagxwayisise lokunokukwenziwa emzamo esiyenziwe ukuthi kubande impahla zanabo zaboda bona abatholakala bephatheka kulolu daba. Ngokunjalo-ke ngiyakwazi abantu abasela ukubekezela abalakho njalo ukubekezela kwabo sokwabalika, mhlawumbe balezi zathu zabo ebakubonile emuva okunye, kodwa okokathe asikhangeleni khona okukhona, sibonile ukuthi uhulumende uzalibamba njani lolu daba.
Inkinga ekhona lapha Gawule ukuthi uhulumende waqala waphika wathi hayi akulanto enjalo, ifilimu le ngeyamanga ki, sebesithi ye hayi sizajezisa laba abaphatheka kwikho, yikho abantu sebethola kunzima ukuthi bakholwe kuphi.
Ye, okukhona yikuthi uhulumende kwakungabanye abantu bathize ama-individuals njalo ababezikhulumela umbono wabo, hathi uhulumende. I-position eklear kahulumende ilethwa ngusomlomo kahulumende ongumama uminister uMonica Mtsangwa, lo Nick Mangwane, yibo baletha imibiko eqondileyo ngokuthi udaba lolu lumi njani, ngoba uMonica Mtsangwa yabe sekhuluma into udaba abalwethule osokunqunywe icabinet, yiko kumele kuphuthi kukhangele, hhayi abanye laba abanye ababezivelele emahosweni ebhawu ababezikhulumela imibono yabo bekhuluma into zabo ezijekileyo kumbe bekhuluma into ezizisa abanye abauZulu ubuhlungu.
Othintwayo kumbe okhulunywayo kakhulu nguHubert Angel lo onguye okhanya ezithi ungu-ambassador at large, ukhombela umongameli welizwe, laye uzafrizelwa yini ama-assets u-Angel wakhona kanye lo mongameli mnangakho?
Akula muntu okukhona yikuthi upresident wa-appointa uHubert Angel kuthithi nguye njalo ngokuthiokum-appointa wakho umongameli uyozamthathela inyathelo njalo lokuthi ngathemthathela inyathelo kunjalo lokuthi yomxosha umsebenzi, kodwa lapha kusekuxosha umsebenzi kuphela, kodwa kulokuxwayisiswa nokudaleka kwamacala endaba zenkohlakalo zimeze zikhona, kube sekushithi ngokunapho sokumele abantu laba bathathelwe ama-assets abo aphinde bethathelwe sibize nama-assets abo aphinde njalo babotshwe. Yikho kuqakathekile kumele kwenzakale kibo nangendlela uhulumende sekuhlele ngayo.
Lapho ubona umongameli Mnangagwa ezaphuma emsulwa kudaba lolo,
uvele abantu baningi abantu abasebenzisa ibizo likamongameli nxa besonta besithi umongameli kunje, umongameli engadli lutho, umongameli ungcoliswa ngumuntu wonke esebenzisa ibizo lakhe. Abanye bayenze izinto ezimangalisa njengosizo umuntu esithi uyabhadalisa umuntu ukuthi ayebona umongameli, wakubona ngabe kokuthi uyawuhambisa umuntu kumongameli, umongameli uyabe engakwazi ukuthi kuhle konke uyabe engakwazi lutho ngakhonokho, kumbe lokuthi bahambe besiyantshontsha besenza besebenzisa ibizo lakho kakwazi.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga lebandla leZANU-PF esixoxelayo ekobulawayo. Abantu abalichumi 10 ababhubhe engozini yomgwaqo echiye njalo kulimele abangamachumi amathathu lanye 31 izolo ekuseni eningizimu yedolobheni leHarare emgwaqweni weMashingo. Amapholisa athe lingozi yenzakale ngo-6 ekuseni lapho iToyota Caravan Kombi ebithwele abantu phose abangamachumi amabili 18 engqikilane le minibus yona ebithwele abantu abangamachumi amabili lambili. Abalimeleyo bathwalelwe ezibhedlela zemvuma leGweru.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampalafu.
Imuli yakondlovu eMawane eGwanda idinga uncedo ngemva kokuba umuzi wabo ubhidlizwe ngosakhulayo obesethesa omakhelwane bakhe icala lokumnyeya. Umdeni wakondlovu usuhlala egcekeni kulandela ukubhidlizwa komkhulu lezinye izindlu. Amapholisa adinga umsolwa uJasper Sibanda kulandela lesi sehlakalo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Umsolo Jasper Sibanda leminyaka ekuzalwe ngamachumi amabili lantathu kubikwa ukuba utheleke emzini wakondlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana balapha ekhaya ngoba bemnyeya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe enanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho-ke umsolo aqale ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye lenye impahla endlini waze wasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UMandlovu uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akula mota. Uthi usele segcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngisahlala ngaphi labantwana. Ngilala labo khonapha esikweni. Ngilala khonapha esikweni. Khonaphana lapho imona khona kubasa umlilo. Lapho ngilala labo khona. Ngihlala labazu nomntanamina lo malukazana. Sikhalela ukuthi sithole lapho kuhle sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi imbiza. Imbiza ngezabo makhelwana. Nje even one wona umgano. Asike imgano yabo makhelwana. Ubulele yonke imgano. Khathesi kuyagodola. Uzasithola ngaphe ngube zinike zokuthi kwanisa abantwana ukuthi bagudumane.
Umsolo akubikwa wabulala njalo amafasteli wawisa lo mnyango kankosikazi Regai Shumba yawonda. Sedinga laba ixabana labo.
Idinga womakhelwane olubonke. Nami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka sisiya komakhelwane. Kuthe suka ngale. Iqonda-ke emzini wami. Ngizwe ishaya isivalo ethi vula wena, vula. Kubafihleleni abantu labo. Washaya isivalo shethu, washaya isivalo sase savuleka. Kuthetholwa ngala muntu shethu wabe ngenela impahla, imbiza, imiganu, konke amawindi ebulala. Kungizwisa ubuhlungu ngoba ukuthi angonele kangako kule mbangisane. Ngoba ngaze ngikhulume laye ngitsho langelanga elilodwa.
Ukhansila kwa-13 Mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi zamawane zisele zingelamathe kulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo bona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale ndlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma laye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mjaji oyemawane ozelwe bona kodwa wabayisiphofu ngomnyaka ka-2020 oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza uduba abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kawo aqalisa ngo-2020 ebuhlungu elakarayithi leyaqala ngobuhlungu. Gcina ngisiya e-Richard Morris bengifake emchinini becheka nje bembhalela imithi ngisiyathenga e-pharmacy ngithela. But nxa ngifika laphana esibhedlela ngengibala ichati leya yama-letters kuhle kusiya evala waqala ukuvala lele lika-left lele lika-right lakhunelona elalibuhlungu lingakavali ngokuya ngo-November bese lele lika-right lalokhu lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi bathwela amagabha avuzayo loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe xa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anginikise ukudla kokuphela kuzokuyenza, kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu, kodwa andiyabona kathi amagadeni ngeke ngithelele amanzi aphele. Nxa ngaba nenkukhu, ufuye inkukhu ngiyakwazi, nganginceda. Kumbe ingulube nganginceda, into engibona ngani ngazikwanisa ukuthi zincede, ngizuze lapho engizithengisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili balakho ukuxhumana lo kansila kwa-13 eGwanda, Mnumzana Miklas Ndlovu. ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyedenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho. Sicubungula uhlelo lokukhethwa kwabazancedisa ukhetho oluzayo bekhethwa ngumphakathi athi ngama-primary elections ajayelekileyo. Kambe abesifazana abaningi bengangena na ngalolu hlelo ezikhundleni zokuncintisa?
Uhlelo leli elokukhetha abameli sibona ukuthi kulabo mama abathize abaphumayo abaqanjwa ngabantu. Into enhle ngohlelo lolu yokuthi umuntu lo muntu lapha ahlala khona kumbe ku-village kumbe ku-street uphiwe ithuba elokukhetha inkokheli ayifunayo. Yikho nje sibona omama labo bayaphuma loba nje khathesi asikaboni inani elokuthi bangaki.
Ukuza hamba njani kusigaba lesiyana esephalamende ese-proportional representation esabomama labo bazakhethwa njengenhlala yenza yini kumbe lakho kuzasetshenziswa olunye uhlelo ukuthi bakhethwe?
Uhlelo lokukhetha abe-proportional representation liphosa lifani laleli elokukhetha o-MP lo-councilor kumbe u-president. Uhlelo lolu labo abantu bayanominethwa kuma-village lama-street, abantu bayenelisa ukuqamba ukuthi umuntu abacabanga ukuthi ozabamela kuhle esigabeni sabo ngubani, besinike amabizo. Yikho nxa amabizo lawo engaphuma so sesizahluzisisa njengebandla sibone ukuthi umuntu lo oqanjiweyo uyenelisa yini ukugcwalisisa lokho esingathi ngama-requirements ethu ukuthi umuntu ebe yi-candidate kumbe ama-requirements lawo abehlelwe ngumthetho woku-constitution kumbe woku-electoral act. Then sesizayenza i-ranking system yethu njengebandla sibone ukuthi ongamela ngubani kubomama e-parliamente njenge-PR kumbe le-senate. So le sizayenza internally i-process yethu sikhangela ukuthi sesirenka ukuthi umuntu othole ama-nominations amaningi ngubani, njalo sesizahambisa kuhlelo lokuthi kuma-citizens caucuses lapha abazakuma phambi kwabantu bekhuluma ama-manifesto abo lokhu abakuthi abazakwenzela abantu. Sesizazama i-consensus sikhangele ukuthi amaphepha abasinike wona in terms of ama-qualifications abo ami njani, njalo sikhangela lalokhu ukuthi ncade besenza ama-manifesto presentation ba-presente njani. Sincedisana lozulu, yinto yokuthi abantu bavumelane ukuthi hhayi lo usebenze kuhle kumbe hhayi lo ubuke wamkhutha ngaphi. Njalo lapha yikho kuzaba khona lo msebenzi we-independent commission lama-stakeholders.
Lona uhlelo lolu luqhubeka njani? Abaningi bathi mhlawumbe akusoze kube kuhambe njengokuba kuhleliwe, kuyenzakala ukuthi abakhokheli befake labo ababafunayo ezikhundleni. Lungcono yini kulalolu yana olwama-primary election?
Into enhle ngakho yokuthi sihamba kuma-village kumbe la kuma-street lapho kuhlala khona abantu sibabuza ukuthi ngubani lo elibona ingane ozayenelisa ukulimela ephalamende kumbe ecouncilini kumbe ngu-president. So i-opinion yabantu phansi la siyayithola, unlike kuma-primary election lapho sikuyabe kuthiwa abantu kabasubmit ama-CVs kutshelwana libhoda abanye kabatshela ukuthi ama-CVs ehambisa. Nxa kuhanjiswa base bekhangela ukuthi kanti ohambisileyo ngubani, olemali nguphi, thengela
izindichi ezamaplastiki kumbe amankomishi amaplastiki ukuthi bebavotele kuma primary election. Manje anakhi process leyo, umuntu lo muntu wonke ulethuba lokuthi akhethwe. Yikho sithi iprocess leyo inuka unika wonke umuntu ithuba elokuthi akhethwe ukuba yicandidate, njalo lo muntu uphiwa ithuba lokukhetha inkokheli azifunayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-CCC esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo sokhetho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami isithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Sibongeke usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Njengenhlala yenza olulandelayo uhlelo siluphathelwa nguChris Gande, liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP.
Linjani babu Gande labalaleli? Ye, siyananzelela ukuthi ama-political parties anjengabo ZANU-PF labo-CCC baku-election mood already ngoba sebeqalile ukukhipha ama-candidates abo. Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mood, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Ngakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe, lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kuchoni ukuthi bazimele baphume kwele Zimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sicontest iZimbabwe yonke, sizobamba kakhulu indima yama councillors lama members of parliament. Siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMnyathi River eKhwekhwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza iZANU PF labo CCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo, libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kwele Zimbabwe? Liza kwenza njani?
Yebo babu Gande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe, ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana, leSouth Africa. Kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebana naBotswana na Plumtree. 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls. Ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abanamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusukumeza. Beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKhwekhwe, besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezi ngesikhathi ngezikhathi siyaphambili umkhomba ndlela sizayo yendlala lingakhohlwa ukuthi irevolution yabantu ono ngamamasses kathi si MRP ibhizi safundisa amamasses ngokuqakathiya ukuthi babezazi identity yabo ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMatweland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamandebelo kodwa kusenziwa ngabamhlophe yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi ongadingini odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lama phases wonke okunye ngengu Paul okwamanje okumqoka ukuthi sibhizi siqoqa ama masses siqoqa abantu bakithi sibatshela ngokuqakatheka ukuthi hayi ilizwe lethu alibuye emasisweni sesilifuna liphelele sehlukane labantu besishoneni abezimbali
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP ebesiqoqalaye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande sisigqiba ngohlelo wabaculi bethu namhla silo Shadrack Moyo ocula irumba njalo dabuka esigabeni seMachinge ePlumtree uhamba leqembu le Injabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha elesine uNtunkamile Inkomo weStudio 7 usipha loludaba
Ngokuqala ngizathanda ukubingelela bonke abalaleli beStudio 7. Lapha emculweni sengilama album amane ngibala la lephuma manje usondela le single eyodwa.
Uyoba kube komobi ngosuku lokwehlulelwa. Uyobisela umsebenzi wezenzo zakhe. Malika tiso libela kuti Livuta ngolaka indeweza Kestweli nchukutelo Uyoba kubi kumubi Mosuku loko chulelwa Uyobi selu msebenzi Wezenzo zake
Abafuna umculo wakho bakuchuma njani?
Abalaleli bengangithola ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms kumbe bedinga kuShadrack Moyo babuye bengithole njalo kuYouTube bedinga Injabulo Classic Rhythms kanti njalo ngiyatholakala kuWhatsApp inamba zeWhatsApp zithi +263 777 922 071 +263 777 922 071 iko lapha abalaleli abalandeli abangithola khona
iwapi amazwi owachiyela abalandeli
amazwi engawachiyela bonke abalandeli ukuthi indima yomculo indima enzima kakhulu njalo ifuna abantu besichase ngokuthenga ama USB ama CD kuze siqhubekele phambili siyenza umculo ongabafundisa ongabaduduza umculo ongabajabulisa ngiyabonga
babikelena abantwana bangcediseni bafundiseni bengeqize kaba
siyabonga Ntunkamile Inkomo namhla belomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree leqembu Injabulo Classic Rhythms Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhla mthwakazi omuhle olivalelisayo yimi owenu uGaino Gumede Saidi ngise Washington DC lilale Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimba.